Loko okuthiwa ngamalungelo abantu vele ukucasisa kwakhona akucaci engathi yi-definition yakhona iyabe ihlupha ngenxa yokuthi nxa singabantu siphila ndawonye uzathola ukuthi wena ongakubona njengelungelo lakho komunye kuyabe kusephula ilungelo lakhe kodwa nxa sikhangela elizweni leZimbabwe lapha mina ngokubona kwami ilizwe elihlonipha kakhulukazi impilo yomuntu kakhulukazi amalungelo abantu yikho sibona kule nkululeko lapha eZimbabwe umuntu wonke uyabe ekhululekile
abanye bakhonona ngokuthi bahlukuluzwa ikakhulu ngamapholisa labo abazama ukutshengisela abanye njalo bathi bancitshwa ukudla abangasekelile libandla asinyeke sathi kwephulwa kwamalungelo abantu khonoko
amapholisa umsebenzi wayo ikugcwalisa kuphela umthetho obunjwa edayele eParliament esingathi kuseParliament laphana hathi ukubumba owabo umthetho ngakho nxa amapholisa egcwalisa lokho kwakumele akwenze ngomsebenzi wawo kumbe ngeconstitution yabo ukuthi bagcwalisise lokho okumele kwenziwe ngumthetho akumelanga sibaphe icarelo ukuthi lokho kwenziwe ngapha njengesibonelo abantu ngakumele betshengisele befuna ukuyatshengisela laphana kulo mthetho okhuluma ngakhona okumele kwenziwe ngakho-ke nxa bengalandelanga lokho hathi bazasuka-ke badibane lamapholisa njalo nxa sibona lapho kuyabe kuhlangana khona abantu abakhononayo abakhalazayo kwesinye isikhathi kuyabakhona ukuthi mhlawumbe bazakhuluma kubi emapholiseni kusuke sokuyingxabangxoza kunjalo kodwa ngingathi mina asingezake sapha umlando amapholisa ukuthi ayiphula amalungelo abantu ngenxa yokuthi wona ngokwawo amapholisa alandela kuphela umthetho owawumsebenzi ukugcwalisisa okomthetho okwesibili okhulume ngakho okokudla nxa kuyukuthi ibandla leZANU-P F lidinge ukudla lisithi ngokwabasekeli babo kanti ongasomsekeli walo uyabe esedingani lapho nxa kuyukuthi ukudla okusuka kuhulumente athi lapho-ke kuyazwisiseka ukubana kuyabe kungafanelanga njalo akula muntu engabe esenza khonokho lokhu kumele kucace nxa umuntu efuna ukuzwisiswa kakuhle.